Mphathi Ntambo obona ngezokuthwala kwabantu lempahla kule Botswana umzana thola hanyo sihoko uthi ngokuvulwa kwengcele ngevikezayo amabhasi lezinye izimoto ezithwala uZulu lazo zavunyelwa ukuhamba uthi amabhasi asuka eFrancis Town siya kobulawayo leHarare asezaqala ukuhamba kugoqela lamanye ahambela amazweni afanele South Africa kanye leZambia.
The government has taken a decision to permit the movement of cross-border.
Uhulumende usethethe inyathela lokuvumela ukuhamba kwezimoto ezithwala uZulu zichapha umngcele. Lokhu kuzasungula mhlaka 1 Mpalakazi. Kuzavunyelwa lamabhasi asuka eFrancis Town esiya kobulawayo, lasuka eFrancis Town esiya eHarare.
That will be operating from Francis Town to Bulawayo and Francis Town to Harare.
Ukusungulwa kokuhamba kwamabhasi kuza ngesikhathi eLebotswana libona inani labantu abatholakala belegciwane le-corona liqonga. Kodwa uSehoko uthi izihambi kuzamele zilandele imithetho ekhona yokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19.
I wish to emphasize that we still need to.
Ngifisa ukugcizelela ukuthi kuzalandelwa yonke imithetho yafakwa ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Towards the prevention of the COVID-19 infections.
Ukusungulwa kokuhamba kwezimoto ezithwala uZulu zindaba ezimnandi kwabezimbabwe abakade besevalweni ukuthi mhlawumbe abasuke baphumelele ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Rodwell Moyo olebhizimusi yokuthengisa impahla ezitheneyo kule Botswana uthi kuyathokozisa ukuthi uza kwenelisa ukusungula ibhizimusi lakhe.
Ukuvalwa kwamabhoda ne-lockdown ekade zikhona thina njengamazabheni exporters silimele kakhulu kwi-instance ukuthi impilo zethu vele bezibhese eBotswana. Nxa kade kuvalwe that means impilo zemoto zethu bezingasahambi kuhle and then sifike sikhale kakhulu ngama-customers ethu abe-relya kithi and sibe besebelimele. So we are very much happy and excited to hear the resumption of trade between the two countries.
Omunye njalo umnumzana Mthabisi Dube uthi noma nje umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka kule sidingo sokuthi abantu bavunyelwe ukwethekelela isihlobo labangani sokuphoseke kufike umnyaka ingcwele ivaliwe.
Indaba ezinhle kakhulu ukuthi amabhasi asezaqala ukuhamba endaweni ezifana phakathi kweBotswana leZimbabwe kanye leSouth Africa. Siyayibona indaba ye-corona kodwa kuyafika isikhathi sokuthi kumele abantu bevunyelwe ukuthi bayefika ekhaya. Sesiside isikhathi njalo uma sesiya kuDisemba so ngaba kuhle ukuthi abantu bakwazi ukuya emakhaya.
Ukuze umuntu ayenelise ukusebenzisa imota esithwala uZulu kumele babe lesithupha esitshengisa ukuthi abanamkhuhlane we-COVID-19 njalo singabi sidala okudlula amalanga amathathu. Abamabhasi bazakhangelelwa ukuthi bahlanze izimota zabo ukuze bengafaki isihambi engozini yokubanjwa i-COVID-19. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.